Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Hola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 8 kumpalakazi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change lithi likhangelele ukuthi amaphepha okuvota ama ballot papers azabe ekhona endaweni eziqhutshwa ukhetho lwama by-election kusasa enamabizo amalunga alo. Amapolisa eLimpopo eSouth Africa abika ukuba asebambe abantu abadabuke eZimbabwe abaphezu kwabalikhulu abakade besemabhasini bengene kweleSouth Africa bengela maphepha iningi labo kungabantwana abakade besiya ebazalini. Kulo wesilisa weBindura salamaviki amathathu evalele esitokisini ngemva kokubotshwa esethiswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuthi uMnangagwa usebulele ilizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amapolisa eLimpopo eSouth Africa abika ukuba asebambe abantu abadabuke eZimbabwe abaphezu kwabalikhulu 130 abakade besemabhasini bengene kwele South Africa bengela maphepha. Phakathi kwalaba bantu bika kulabantwana abangachumi phose ayisikhombisa 77. Sixoxa ngalolu daba lolizwe Dube owenhlanganiso ye Progressive Zimbabweans in South Africa.
Into esidabula kakhulu singasizwala nje zaseZimbabwe sidabula kakhulu sikuzwisa ubuhlungu uma kuthi abantwana bezovalelwa bezama ukuthi bezobona abazali babo. Kubuhlungu kakhulu ngesikhathi lesama holiday umuntu abebhekele ukuthi uzojabula labantu bakhe.
Kuyini ke okwenza ukuthi abantwana nxa besiyabona abazali bebe bengela maphepha eneleyo lapha?
Okunye kudalelwa ukuthi abanengi abasuka emakhaya abasuka ngokudubeka bengiyabanye abalamaphepha bangaba elokunjeni eSouth Africa zothola ukuthi abanye basebenzisa amaphepha angapha angekho lawo emthethweni. Yikho sikhala kangaka sikhalela ukuthi sibe lamalungelo ethu lathi sibe lezinto zethu ezifaneleyo.
Nxa abantwana ke sikhangela emthethweni behamba beseqa imingcele bengela maphepha eneleyo kuba lengozi ke laphana yokuthi nelisi ukuba bengabanye abajontshiweyo nxa abazali bengekho. Ukubona njani lokho?
Hayi, mina ngiyibona ukuthi abantwana bengatshontshwa iminingi iminyaka abantwana behamba bengena besiza ngapha ngezinye indlela lokho ikucindezela lokho okwenzakalayo ngoba lo muntu osuke nabantwana uyazi ukuthi umntwana umusemzalini wakhe. Lo muntu ubhadalile ebhasini, ubhadala imali epheleleyo, ube kulelungelo ukuthi uyibona uma ukuthi babamba ababophe lo driver lo bemtshela ukuthi hayi le nto le eyenzala asiyifuni anqona ukubuyele labantu.
Abanye ngabathi hatshi iSouth Africa ayila problem lapha bathi hayi ukudula ke kwama passport ngokunye okwengeza udubo lolu ukubona njani?
Yikho vele lokho vele ngoba i-passport siyadula manje. I-passport le pay yona le umuntu abeyihola ngapha eSouth Africa ayifiki kule amount le ekhulunywe yi-president yethu. So yikho abantu bezobuya ngamabho ama-border jumper ngoba abayenelisi ukuthi bathole le mali ukuthi bethathe i-passport.
Lo ngumnumzana Lizwe Dube wenhlanganiso ye Progressive Zimbabweans in South Africa obexoxa le Studio 7 ecingweni ese Johannesburg.
The Voice of America.
Ngulo wesilisa weBindura oselamaviki amathathu evalelwe esitokisini ngemva kokubotshwa esethiswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuthi uMnangagwa usebulele ilizwe njalo walethela uZulu weZimbabwe udubo olukhulu kanye lokuthi kugcwele amasela kubandla leZANU-PF. Amagqwetha alwela amalungelo oluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights athi aphakathi kokulwisa ukuthi umsolwa uMnumzana Patrick Kingirasi akhululwe ngoba ebotshelwe ize. Baningi abantu asebebotshelwe icala elifanayo ngaphansi komthetho we-Criminal Law Codification Reform Act obuyinto ezazisenzakala kakhulu njalo phansi kombuso kaMuyi uRobert Mugabe. Undukambili ngomo Studio 7 uxoxele lunga leTRIPC uMnumzana Sweden Chiroza, yena othi ukubotshwa lokhu kuveza sobala ububi bombuso kaMnangagwa.
Nxa sokukhulunywa ngendaba zamalungelo oluntu, lokho sokwenzakala yinhlamba, yikuyeyisa abantu, ukuthatha abantu angani yizigqili okwenziwa nguMnangagwa. Kwakuvele kukhangelelwe ngabanye kwamanye amazwi ukuthi kwesinye isikhathi uMnangagwa uzaletha inkululeko kwelethu ilizwe, kodwa thina sasivele sikwazi siyazi imbali kamasuku loDabengwa ababotshwa bengelamacala, uMnangagwa engu-Minister of State Security, abantu babotshwa iminyaka eminingi, kwaba labo Job Sikhala abavalelwa phakathi bengenise entolongweni bengelamacala, bengaqinisanga njalo kungelasigwebo. Nawu nxa sesikhuluma ngendaba ezokuthi umongameli umuntu yakhuluma yena ethi kwehluleka, sikubiza ngesikhiwa sithi freedom of speech, okutshengisa ukuthi yinto ekhona kumalungelo oluntu ukuthi umuntu amele akhulume ekhululekile, kadidisanga phela umuntu ukhulume umbono wakhe. So lokho okwenzakalayo vele kuhle kufake sobala ukuthi owayenguye owayedunga abantu, enguye owayebangela ukuthi libizo likaMgabe lingcole kangaka, nguye yena lowo Mnangagwa lebandla lakhe abalibizwa ngebizo lokuthi Lacoste.
Lina njengebandla eliphikisayo Mnumzana Chiroza, kuyini elikwenzayo ukuvikela abantu ukuthi bengabobotshwa mahlayana bebotshelwa ize? Kuthiwa bathethisa umongameli kungela nhlamba bayikhulumileyo njengalumlisa osentolongweni sikhuluma nje.
Nxa sikhangela into ebayibizwa ngemthethweni abayithi president, kulezi nqumo ezalethwa izinkantoli i-High Court ne-Supreme Court zikhulula abantu ababebotshiwe. So lokho sokwenzakala kuse kutshengisa ukuthi akukho emthethweni, ngoba imthethandaba imele ilandele lokho okwayethulwa kudala. Kodwa sikubona ukuthi osokwenzakala ukuthi abantu sebebotshwa nje mahlayana behlale ejele mahlayana kungelacala elabe likhona. Sisho ukuthi sesiyizigqili zeZANU-PF, siyizigqili zikaMnangagwa lapha ezweni.
Ngesikhathi sikaMgabe baningi abantu ababebotshwa bebotshelwa icala elifanayo, okuyinto eqhubekayo phansi kombuso kaMnangagwa. Ungathini nxa uqathanisa imibuso yomibili?
Ngithemba mfowethu uyakhumbula ukhona owakhuluma waze wakhuluma amabala angayenziyo okuthethisa uMgabe, bambiza bethi nguLumumba kodwa wayokhulula. Manje lokhu okandoda lo umuntu osikhulumela umbono wakhe kathethisi, usithi ukuthi umbuso kaMgabe wawukhululekile, awukaMnangagwa ngundoda kusadalala abantu babanjwa ngamandla.
UMnumzana Sweden Chiroza ngowebandla eliphikisayo eleTRIPC. Sicoce njalo lelunga leZANU-PF uMnumzana Believe Gawule.
Umuntu ephula umthetho uyabotshwa ngo, kungakhathalekile ukuthi umthetho lo obusayo uMnangagwa kumbe obusayo ngubani. Obusayo wonke umuntu obusayo lizwe lethu leZimbabwe lile mthetho yalo. Kodwa ke mina into emangalisayo ukubona amagqwetana la anjalo angafuni ukuthi umthetho welizwe ulandele. Umuntu nxa kuthiwa engathethisa umongameli uyabotshwa, umthetho nalolo khona anosuswe kuqala, bese sikhuluma ngawo vele ungekho. Kodwa umthetho nalolo ukuthi yona umuntu engathethisa umongameli upresident welizwe, yikubona umthetho kathesi kulelokuzeni umthetho okhona ovike even umongameli ukuthi kabotshwa esesihlalweni, kathonisiswe esesihlalweni, ngokunjalo yimthetho yelizwe liyala ngoma.
Kodwa baba Gawule, nxa sikhangela inhlamba lomuntu okuthiwa wathethisa ngayo umongameli, kuthiwa wathi yena abantu bayahlupheka eZimbabwe ngenxa yokwehluleka kukaMnangagwa. Ekhaya egumeni abantwana nxa belamba kusolwa ubaba nxa esehluleka ukukhusela imuli, ukusola uMnangagwa njengoba engumongameli kuyinhlamba ngandlela ba?
Hathi ukusola uMnangagwa kwashiwo inhlamba, ngoba umuntu wonke ulelungelo elikhona ilungelo lakhe esithi thina ilungelo lokuthi akukhulume kodwa engathethisanga. Freedom of expression. Umuntu kumele azexpresse ngendlela afuna ngayo kukhona kusekelo sombuso seneso. Ungathi iZANU-PF kumbe ukusole iZANU-PF ngalokhu lalokho ayisukuthi udalikana. Ungasola even umongameli, even emaralini anti uyawuza abantu be-addressa bethi hayi umongameli ye sehlulekile lapha lalapha. Ingani inkomo bazake beboshe labo abantu abanjani? Mina angikukholwa ukuthi kuyikho khonoko kuphela ukuthi ukhulume wathi na umnakaba ehlulekile. Kukhona inhlamba ayikhulumileyo ngoba into eyibotshelwayo yikuthethisa umongameli. Kule nto enditela yona nkomo akula kuthethisa lapho. Ngumuntu osayo laye osola olensolo yakhe ngayo umongameli esola inguwo eceleni kwakhe nxa umuntu we-opposition akwaziwa. So uyabe ekhuluma umbono wakhe. Kodwa ngokuthi nxa esebotshwa obotshwayo ngothethisileyo kumele sikwehlukanise khonapho. Engxela obambuphayo kwekunye angakukhulumiyo enxa wathethisa kodwa sokungazwakala kuthi nxa esesiyasika ekhoti. Nxa yenala cala athethisana wafika bamkhulu lekhoti ukwakulaqala ukuba umuntu oyenzendayo.
Ngokutsho kwamagqwetha iyo inhlamba yena le yakhulunywayo ukuthi umnankagwa uyehluleka njalo sesike sakubona kwabanye abantu babagawule ngoba kayisuye owakuqala lo sebebaninga sebebotshiwe betheswa amacala afanayo nxa beyabe bethe basola okwenzakala elizweni basola umnankagwa ukuthi uyehluleka baninga sebebotshiwe phezu kwalokho.
Kodwa nkomo ngithanda ukuthi ngithi ngilethe lokho ngibonile ngesikhathi sokhankaso lapha i-opposition ngithi ngayi-addressa noma ngaphi bebephuma langaphi lakumabonakude bebephuma bekhuluma besithi umnankagwa sehlulekile ukuthi sokuyiZANU-PF yehlulekile lapha kodwa zange ngibone umuntu obotshwayo.
Umnumzana Believe Gawule lilunga leZANU-PF. Abalimi bakhuthaza ukuba baqhubekele phambili ngokuphendula insimu, ukugebha amagodi lokunye, kodwa bengaqali ukuhlanyela. Linkuthazo iza ngalesi sikhathi, izulu lingakaqali ukuna njalo abanye abalimi sebelahla ithemba njengoba izifuyo zingasela manzi lamadlelo. I-Studio 7 ikhuluma lomqondisi wenhlanganiso ye-Agritech Samathebelele North, umnumzana Dumisani Nyoni.
Okokuqala kuyinzama ukuthi nxa kuthiwa ngumnyaka ole elimini kumbe le minye nje iminyaka kuyenzakala ukuthi ngokuguquka kwesimo somkhathi siphuze ukuthola izulu. Khathesi abantu abaningi sebethole sithi yindlala kodwa kulihlu lethu sikukhangela ngokuthi khona izulu seliphuzile ukuqala esiyakuthi ngesilungu i-late start to the season. Izulu liyalikwenza ukuthi liqalise libuye likhambe lithi selisiyavuya kwesinye isikhathi sibe sesithi hayi lapha kube yi-fall start but kathesi i-late start liphuzile ukuqalisa ukunezulu. Ubuzima bakhona nje ukuthi liphuza nje ukuqalisa indawo eziningi ezinjengabotsholotsho onkayi olusane omango ulilima ngapha kusiyegwanda bavame ukuthi basizwa lizulu lokuqala lilona litiwa lihle ligeleze lingene emadamu kube amachiki izifuyo zibe sezithole ukunatha. Pho ngenxa yokuthi akwenzakalanga lokho abalimi indawo eziningi baphakathi woduwo lokunathisa izifuyo osokudinga ukuthi sigebhe emifuleni lapha sizikhele sizinathise inkomo sizikhelelele sizinathise. Kudinga njalo ukuthi lapho esiyabe silomunye wethu lomgodi singedisane laye ukuthi kuponjwe amanzi okuthi izifuyo zethu zithole ukunatha. Emadleni lapha akusela lutho, kungasela lutho nje emadlelweni sokudinga ukuthi abalimi aluba kuvuma sithenge utshani sithenge ukudla kwemavinkilini lokhu okwezifuyo sibe sizipha nje mbijana ama-2 kg 3 kg nenkomo ukuthi zithile kuze kuyefika isikhathi ezulu ngikhalisa ukuna sibe sesikhulekele ukuthi liphethe libuyile singakadluli o 20 December khona balive selisewuke.
Abanye ngabathi bona ku singaqala na ukuthi silime izulu bese lisithola phambili laphana.
Okunye ndinga ngikuchasise ukuthi nxa liphuza uqalisa so izulu okwenzakalayo ukuthi siba lama lesikhathi esifitshane esokulima sivuthise isilimo. Ngakho kuyabe kufuna ukuthi kuyabe kufuna ukuthi khona-ke nxa singaqalisa ukulungiselela kathesi ukudepha amagodi lokhu esikukhuthaza ukuphendula laba abafuna ukuthi basebenzise inkabi lokhu esikukhuthaza. Kodwa-ke ukuhlanyela asimeni sihlanyele sekulezithengiselo eziqinileyo ukuthi laloba yishiphi isikhathi kade izulu lingani.
Lo ngumqondisi wogatsha lukahulumende olubona ngezokulima olwe-Agritex eMathabeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni. Impi phakathi kwe-Israel lebutho leHamas lafaka kuluhlu lwamaqembu amalwecatsha adlulisa amalawulo ama-terrorist imelika iqhubekela phambili iqina. Kule mibiko ethi unina omeli wePalestine eZimbabwe, umnumzana Almasiri, ubulewe ekubhonjweni kwelinye lamadolobho eGaza yi-Israel. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Mbuso Fuzwayo owenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu.
Okwenzakala ePalestine kuyinto ebuhlungu, kuyinto embi kakubukeki. Ukufa kwabantu akukaze kwaba yinto enhle. Lapho kuthi abantu abangavumelani khona kuyakhuthaza ukuthi abantu bahlale phansi bexoxisane. Kodwa indlela abantu asebesifa ngayo ngoba hanti kathesi ubuza ngomama lo. Mina ngithanda ukuthi sikhangele anyone nje ngoba wonke umuntu ulelungelo lokuphila. So okwenzakala ePalestine kuyadanisa.
Yeah. Singabona kusiba lokumiswa kwempi emaduzaneni na.
Yebo, impi ingama emaduzaneni kumbe iqhubeke. Osokuqhakathele ukuthi amazwe angomakhelwane umhlaba wona uphathisa njani ukuthi kube lokuthula. Ngoba uma abantu ababili besilwa kakhulu kwesinye isikhathi belamandla bongu-2 okwenza kudingakala ngabantu abangaba ngomlandankulu. So kudingakala ukuthi umhlaba, amazwe omhlaba angatotozele kodwa bancedise ukuthi kumiswe okubulawa kwabantu.
Sizwe inhloko ye United Nations isithi yona kungaba loduba laphana oluyenelisa ukuthi lungasalungiseki nxa impilo ingaqhubekela phambili, esithi ukutshaya kwe-Israel laphana kungenza ukuthi kube lenzondo enkulu ezatshiya kuqhubekela phambili impi yokuthi ihama iqale nje futhi ngemva kweminyaka. Ukubona njani lokho?
Kuliqiniso ngoba abantu kuma betshayiwe akayi besele ngemva kwezikhathi bayakhangela ukuthi abantu labana basenza lokho. So njengoba basenza lokho thina senzeka. So abantu bayahlala labo ngemva kwesikhathi becabanga ukuphindisela. So ngibona ngazathi kokuqakathekile ukuthi into leyi imise masinyane ngoba abaselwe ngabafowabo izihlobo zabo. Labantu nje makhelwane uma siyisizwe siyaphilelana. So uma kuyikuthi abanye bethu babulewe kakundula ukuthi sengukukhohlwa ngakho nje khangele eceleni.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso elela amalungelo oluntu ebhethu likaZulu. Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lithi likhangelele ukuthi amaphepha okuvota ama-ballot papers azebe ekhona endaweni eziqhutshwa ukhetho lwama-by-election kusasa azabe lamabizo amalunga alo, njengoba selikhweze e-Supreme Court isicelo sokuphikisa isinqumo se-High Court sokuwavimba ukungena kulolu khetho. Umthethwandaba we-High Court unqume usekela isinqumo sozithi ngunobhala jikelelwe eShipu somnumzana Sengezo Chabangu esokuthi bonke abaxhotshiswayo edale lephalamende lakumakhansila bengavunyelwa ukuncintisa kukhetho lwakusasa. Abekhomishini ebona ngezokhetho abeZimbabwe Electoral Commission babika labo besithi sebedinde amaphepha amatsha okuvota angela mabizo abe triple C axotshiswa ePhalamende nguThabangu. Kubika uPraxedis Jeremiah.
Ekhuluma emhlanganweni awenze lentathelizindaba eHarare, isikhulumeli sebandla le-CCC, uMnumzana Promise Mphananzo uthe ibandla lakhe likhangelele ukubana abekomishini ebona ngezokhetho eYezek kayisoze ikhiphe amabizo amalunga ebandla lakhe emaphepheni okuvota ama-ballot papers azawe sendaweni eziqhutshwa ukhetho lwama-by elections kusasa. Kodwa umsekeli kamgcini sihlalo wezeki uMnumzana Rodney Kiwa utshele iStudio 7 ukubana kudala sebedindile ama-ballot papers lawa angasela magama abe-CCC axotshiswa edale lePhalamende ngozithi ungunobhala jikelele walelo bandla uMnumzana Sengezo Thabangu. Nanxa isinqumo esethulwe ngumthethandaba owe-High Court izolo sisekele isicelo sikaThabangu sokuvimba amalunga lawa ukuba engancintisi kukhetho lwakusasa lwama-by elections bekungela bizo likaMnumzana Munyaradzi Phipion kufa kutizwi obengummeli weMabhukuta Fara izolo kodwa namhlanje beselikhona okutsho ukubana ngasenelisi ukuncintisana loMnumzana Scott sakuphanya owezanu PF. UThabangu sonke isikhathi lesi ubetshela abantu labezindaba ukuthi kwaba liphutha ukufaka igama lika kufa kutizwi kuluhlu lwabaxotshiswayo edale ele-National Assembly kodwa isimanga namhlanje ibizo lakhe libonakale selikhitshwa emaphepheni okuvota. Ingcwethi ezibona ngezemithetho yokhetho ezinhlanganiso efana leyeZimbabwe Election Support Network zithi imithetho ithi xa kube lokuphikiswa kwesinqumo somthethwandaba waphansi owe-High Court njengalokhu kungafakwa isicelo sokuphikisa edale laphezulu ele-Supreme Court yonke into kumele ihle ime andubana idale laphezulu seliphe elaso isinqumo. Abenhlanganiso ekumsebenzi wokufundisa uzulu ngamalungelo abantu kwezokhetho eyeZimbabwe Election Advocates Trust bona bathi lokhu okwenziwa ngabezek lohulumende yikwephulwa kwelungelo labantu okungazake kubonakale njalo yikucindezela abantu beZimbabwe. Ukhetho lwakusasa olwama-by elections lwenziwa ukuze kukhethwe amalunga edale ele-National Assembly ethatha izikhundla ezigabeni ezithoba munemunye ezibalisa iMabhukuta Fara, Bhinga North, Lopane East, Cowdery Park, Bulawayo South, Lobengula Magwegwe, Beitbridge West, Nketa, neMpopoma, Mzilikazi, lamakhansela alishumalane. La nxa abe-CCC besithi konke okwenzakalayo elizweni yisihluku esingakaze senzakale emazweni omhlaba njalo yimisebenzi yabezanu PF. Bona ke abezanu PF bahlala bekulandula lokho besithi kabalani lokwenzakalayo ngokuxotshiswa kwabe-CCC edale lePhalamende lakumakhansili kodwa kuyikudonselana kwamandla okukhokhela i-CCC belwisana bona ngokwabo abe-CCC.
Witchy waza Friday, my darling. Waza Friday, seven to forgive. Waza Friday, my sweetie.
Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba lomculi ogcile kumdumo kamasthandi ozibiza ngokuthi iphothamanzi lakwamathe ephethe idlalade lakhe lakuqala nangu exoxa lontungameli Nkomo owe-Studio 7.
When I yabingelela esizweni sangakithi kwamthakathi nje nestudio setini yasifundelela lathi mina ngiqhamuka esigodini ngibuya esigodini la ngibuya khona nginokuhlala futhi lana kobulawayo emculweni ngifike khona ngonyaka odlule last year 2022 ngifike emculweni ngikhipha i-albhamu enesihloko esithi uhlaka enengoma eziwu-10
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abantu abafisa ukuxhumana nami noma ukuthenga umculo wami usatholakala kini kuphela. Umculo wami uxhumana nami kunombolo ethi yona 0761803166. Ubothamanzi uzongithola lapho, ngixhumana nawe sixoxe nje umculo wami uwuthole ngendlela ofisa ukuthola ngayo. Okwamanje ngiseSouth Africa.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli bomculo nje ngibashiya nokuthi siyabonga nje isapoti abasinikeza yona since siqale ukungena emculweni kuze kufike nje khona manje. Hhayi, abanye basisapota mpela ngothando. Siyakubonga futhi lokhu siyakujabulela nakhona ukuthi akuhlale kunjalo. Nabangakabisazi nawo ugcineni bagcine besazi. Bagcine besazi ngoba baningi nabo abantu abangakabisazi. Njalo ne-Studio 7 siyasicela naso ukuthi singenelele siwudlale nje umculo wethu. Sikhombise abantu ukuthi bakhona abanye abaculi nje bangakithi nabo abasafikayo.
How
sibonge uNtungameli Nkomo osiphe uhlelo Woza Friday. Sizathola njalo nihlelo ngeviki ezayo. Ku-Live Talk namhlanje siqhubekela phambili sikhangela amalungiselelo okhetho lwama-by-elections olwenziwa kusasa kanye lokuthi ibandla le-CCC lithatha amanyathelo bani ukuze lingahlahlekelwa izikhundla lezi njengoba amalunga axotshiswa edale lephalamende esevinjwa ukuncintisa kusasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.